izinto ezizakalayo ku-MBCT mina ngingomunye umuntu owaba lethuba kakhulu khonapho ngisasebenza labo laba bantu sibumba lenhlanganiso kusukela ngo-99. Ukushukuluzwa kwaThokozani kasiyonto entsha, mina ngacela nje ukuthi ngithathe leli thuba ngazifuna phakathi ukuthi into amele ukuthi ayitsho ukuthi into eyameshelayo ngo-2021 bese Adelaide Eagles ehlaselwa ngabafana okuthiwa ngo-Diamond Karanda labafana okuthiwa ngo-Khawuzani babe ngabafana ababe sekenziswa ngo-Nelson Chamisa, lo muntu othiwa ngumdzingwa lo Femai laye umuyi uMorgan Tsvangirai ukuthi bahambe behlukumeza abantu especially ukubachaya abantu abacathangela ukuthi bafuna ukuthathela uMorgan Tsvangirai ubukhokheli. Yikho sithe sehlukana ngo-2005 nangikhayela ukuthi njengomuntu osokwahlukumezwa khonapho ngo-2001 uzakwazi ukuthi akalampilo ne-MDCT yena le yayisibunjiwe but uhlalile kodwa-ke kusoba ukuthi isiqiniseko sakhona ngesokuthi indaba yomhlobo sisegcekeni kathesi angeke isihlake lokuthi nxa sehlukana labo thina ngo-2005 kwakuvele kuyinto yomhlobo iyaqalisa ukukhanya khonapho sisanda ukuthi ubumba le inhlanganiso ye-MDC. Kungazi ukuthi i-MDC itshintshe ubukhokheli kuthiwa isuke kuMorgan yakumdzuri yakuchanisa yaku iloba ngubani. Into yomhlobo kayisoziphele labana abantu bafuswa ngenzondo enzondo yabantu emathebeleni ukuthi umuntu nje emathebeleni kuyafana kuzani ukuthi ngiyeke akhokhele i-MDCT ulapho kuludubo khona. Umama lo uThokozani Khuphi kufanele akuvume ukuthi nxa kuyukuthi ubecabanga ukuthi mhlawumbe esasikubonile khonapho ngo-2001 kayisikho uyabe engaphumela abantu egcekeni ngendlela eqondileyo efana lokuthi thathela abantu ukuthi nje into ehlupha lapha ngumhlobo ahlukane lakho abuye ekhaya siqalise kakutsha phezu kwento esiyidingayo njengabantu emathebeleni ukuthi sikhululeke lokuthi uhlelo lolu esingazi ukuthi thina siyalubamba ukuthi sisebenzela labana abantu beMpumalanga.
Manje ngokubona kwakho okwenzakala ebandleni le-MDC lokhu kutshengisani kakhulu nxa sikhangele ukhetho, bazavotela yini MDCT abantu besigaba seMandebele?
I think lokade cabanga ukuthi mhlawumbe usathandabuza kambi into esisegcekeni kangaka ukuthi nxa uyikhangele yimbuzi laphana izihambela ungabuza ukuthi isikazi kumbe ngenduna. Abantu kasivumeni lalaba abangathi basenezifiso ukuthi kabazwanga kahle ukuthi abantwana ababechaya uThokozani emfeni kaMorgan Tsvangirai babemtshela sobali ukuthi kabuyele kibo i-dissident umfazi wama-dissident akula ndebeleli ngafa lavusa ilizwe leli leZimbabwe asakufunayo kuyini. Yikho abantu bakithi bakubona ukuthi lanxa bangazathi bathi bona bake baba ku-MDC yikho bamele bahlale nje lanxa kunje sakubasizi abantu bakithi kasivumeni. Ngokubona kwamantu abaningi sebekubona sokusobala kungasinceda thina ukuthi sibe nomanyano wemathebeleleni ukuthi sithi thina hayi MDC njengobana yayivele igcine emathebeleleni khona kusukela ngo-2000 ekhethweni abantu bemashonaland bengavoteli i-MDC bathe sebeqalisa ukuvotela i-MDC omogane baqalisa ukuhlukumeza abantu bemathebeleleni. Yikho kasikuvumeni ukuthi kabasifuni kabasithandi ukuhlupheka kwethu kabalani lakho ngoba khonapho uhlupho lolu ludalwa izanu p f babevele bekuzanu p f bona labo bantu be-MDC esathi labo. Yikho mina ngibona ngazathi abantu bakithi bangakuvuma khonalokhu i-MDC nje kayikhohlwe whether i-MDC ithini kumbe i-alliance ikhohlwe ngevoti yabantu bemathebelele.